Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 6 kumpalakazi 2022. Igama lami ngontungamile inkomo ezihamba phambili. Ibandla le-TCCC lisola uhulumende phezu kokusilela kwamandla kagetsi elizweni osokubangela ukuthi acijwe okwesikhathi eside mihla lamalanga. Abanye bathi abawukholwa umbiko owethulwe iZimbabwe Electoral Commission ukuthi isibhalisi abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Kwezemidlalo, iMorocco ilomtholo onzima namuhla lapho ezanqikilana khona leSpain kumdlalo wokudinga iqembu eliza kuya amaqembu aza kuya kuma-quarterfinals awe World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-TCCC selisole kakhulu uhulumende phezu kokusilela kwamandla kagesi elizweni osokubangela ukuthi acijwe okwesikhathi eside kulezinsuku. Uzulu laye uhlaba umkhosi phezu kwalolu daba. Kumbiko eliwethu lenkundleni yeTwitter izolo, ibandla le-TCCC lithe lingavotelwa lingene embusweni, udubo lwamagetsi luzaphela ngoba lilenhlelo zokusungula ezinye izitishi zamagetsi ezintsha ezigoqela ezisebenza ngelanga isola, ezegasi kanye lezisebenza ngomoya. Ibandla leli lithi uhulumende walo uzadinga njalo amankampani azimeleyo angaphatha lomsebenzi abuye alungise isitishi sewange leseKaripa ukuze ziphehle umlilo owaneleyo okuyikho uhulumende athi laye uyakwenza. Ukusilela kwamagetsi sokubangele ukuthi amabhizimusi alahlekelwe yinzuzo enengi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo meli weSouth Adon edale lePhalamende olilunga lebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo.
Ya uhlupho lwamagetsi dadewethu into ezwisa abantu ubuhlungu lokho iqhubekela phambili. Akula solution ekhona engathi ingayenzwa. Njengoba ukwazi abantu abanengi elizweni lethu bayadubeka bayahlupheka ukuthi khona bakwanise ukuthenga amasola balutshwane abantu abangakwenelisa khonokho. So udubo lolu lokho lusiya phambili, akula lutho esingaluyenza okwakathesi ngoba sazama ukuthi khona sibuze uminista ukuthi kathi udubo kuyini. Wasinika okuningi-ningi wathi into ekhona yikuthi khona abantu bayachontsha ama transformers njalo nxa izulu lisina kanje ayokukhona okutshayo okunenginengi. Wakhuluma okunengi kakhulu dadewethu.
Kahle kahle kuyini obona ingani ngabe kuyenziwa ukuthi uhlupho lolu luphele? Liyake lilucubungule lolu daba njengamalunga edalele eParliamente, njalo iziphi izinqumo eliphuma nazo?
Into ekhona ukuthi khona udubo lolu luphele sisi wami yikuthi khona uhulumende alungisise indlu yakhe. Nxa isithi indlu yakhe ngitsho yona iministry ley. Uministri okhona kutshengisa ukuthi khona uyakwehluleka ukuthi khona alungise le into. Njengoba besitsho ukuthi khona eKaribha laphayana yikho lapho abalungisa khona kuzayenza ukuthi khona stole about 300 megawatt. So kumbe yikho okungayenza ukuthi kona kube kahle but okwakathesi uminister okhona is too young for that uyakwehluleka akulayo nje vele into ekhona ukuthi kutwa singavuka kusasa sikhuluma ukuthi khona amagetsi sekhona sibili ukuthi khona abantu bangathaba sibili ukuthi khona amagetsi akhona everyday akulanto enjalo andiyamboni kusenzakala nje ngokuphangisa so into engiyibonayo lapha ukuthi khona nje abantu bazibonele laba belezini abalezi imali zabo shuwali yakaba yenze konoko okwesola ngoba indlela eyodwa engayenza ukuthi kona siphumelele yikubona kwami
manje ungathini ngohulumende lo okhona ungathi uyehluleka yini kumbe bakhona abangenza ngcono
uhulumende uvele wehluleke kudala akula into entsha into engaba intsha ukuthi kona kumbe bayenza iGNU eyakuyayenzakala leyana ayenza ukuthi kona abantu impilo yabantu iguquke lokho kokukhangela ukuthi kona lo uyaqakeza kakhulu nxa sisemhlanganweni umbe uyahlabela akusebenzi lutho localized those people abakwazi into abaziyenzayo even if isenza ibudget qonda ukubona ukuthi kona antilaba baba-right umbe izinhlanya
umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edale lephalamende njalo ngowebandla le-MDCT abakhankasela umbuso okhululekileyo bathi kabakholwa ukuthi ngempela ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo amanani la avezwe isiphathamandla sezek umnumzana othloyile sila igwana kuphephandaba le-Herald izolo kodwa umnumzana sila igwana kajongo ukuthi ngamanani abambekayo i-70% le itsho ukuthi kahle kahle sokubhaliswe abantu abangaki uthe njalo abantu abalokhe bengakabhalisi elizweni lonke kodwa abalelungelo lokuvota bangamachumi amathathu kuphela ekhulwini i-30%. Lokho kumangaze abanye ngoba inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokhetho zizimele zodwa. Zihlezi zikhonona ngokuthi balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota kukhetho luka-2023. Okwenza abaningi basole njalo ukuthi i-ZEC uxolo okwenza abaningi basole njalo ikuthi iZEC iyala ukuveza uluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll osokudale ukuthi imangalelwe emthethwandaba sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
ngeke kube liqiniso lelo elokuthi abantu abayi 70% abakwalabo abafanele bavote kumba sebeleminyaka evumela ukuthi bavote kuthiwe sebebhalisiwe ukuthi babe ngabantu abavotayo. Ungakhangela abantu abangaphandle kwelizwe, ukhangela abantu emakhaya lasemadolobheni abangabhalisanga. Baningi kakhulu kakhulu abatsha, kakuvumi ke ngokunjalo ukuthi kuthiwe khona i-70% sebe-registile ukuvota. Ngibona mina lelo nani liphezulu kakhulu. Akulabufakazi obucacayo kahle ukuthi liqiniso lelo. Okucacayo ukuthi lilutshwane inani labantu asebebhalisele ukuvota kulalelwe kade likhangelelwe. Ngezizathu esihlala sikhuluma ngazo ezokuthi abantu kabafundiswanga kahle kumbe balensolo ngendlela ivoti eliphethwe ngakhona ukuthi lanxa kuvotwa akusoze kuphume lokho abantu abakukhangeleleyo.
Kungaba lendlela yini Ncube uZulu Makhaza kumbe labenhlanganiso ezizimeleyo abangakhangela ngayo bazibonele ukuthi okukhulunywa yiZEC liqiniso na?
Akulula ukuthi uthole information yonke oyidingayo ngokuba lo mthetho lo oy freedom of information, we access to information osivumelayo thina esilwela amalungelo abantu, esivikela amalungelo abantu ukuthi siye sicele inhlanganiso njengabo zethi lengatsha zikahulumeni ukuthi zisiphe information ezisebenzisayo ukwakha umthetho, ukwenza ama policies lezinto ezinjengalezo okusithintayo thina njengoZulu. Ungaya khona akakulandelwa leyo mithetho kanjalo, ngakho ke kunzima ukuthi uthole ulwazi lwakhona lonke olugcweleyo. So kungukuthi thina njengabantu nje esikhangela amalungelo, nxa sikhangela lathi senze yethu iresearch ezimeleyo sicwaninga sisodwa, siyakubona ukuthi kakuhambisani lokho abakukhulumayo lalokho okuyikho okwenzakalayo. Abantu balutshwane ababhalisileyo kulalabo okukhulunywa ngabo.
Kule nhlanganiso ezizimeleyo, labantu abazimeleyo Ncube asebehambe enkantolo befuna ibambe izeki ngamandla ukuthi yethule iveze i-voters roll. Ungathini ngalokho?
Konke kumele kwenziwe okungenziwa ukuthi izekhi lazo zonke ingatsha zikahulumende zilandele umthetho, ikakhulu ophathelene lama-election. Ngokuba uma kungenziwanga khona lokho, kuluza bangolunye ukhetho lwempikiswane okungasoze kuvunyelwane ngomphumela yalo, okuza kwenza ukuthi ipolitiki lezomnotho zelizwe zingami kahle. Ngokuba ubudlelwane beZimbabwe lamazwe omhlaba buza babuhle ngemva kokuthi kube lokhetho olukhululekileyo. I-voters role ingeyinye yezinto eziqakathekileyo uma kuzaba lokhetho olukhululekileyo, ikakhulu uma i-voters role kulandelwe umthetho yaphiwa abantu ngendlela elula, ayi hard copy kodwa iphume i-soft copy, okulula ukuthi uyi-analyze, uyihlolisise, uyicwaningisise usebenzisa i-computer yakho. Ngakho izeki kumele ikhiphe lawo ma-copies njengoba umthetho sitsho, ukuze ukhetho lulandelelwe kahle, luvikelwe, kuvikelwe ivoti labantu, kubonakala ukuthi akulazigebengu eziphakathi labantu abangafanelanga bavote ababhalisele ukuvota.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Akaseyi kuhlangana namuhla amalunga edalele parlamente akwele South Africa njengalokho bekukhangelelwe ukuze ahlafune impumela yophenyo lwequla elinqume ukuthi uMongameli Cyril Ramaphosa engaba wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokwebiwa kwemali efika kuzigidi ezine zamadola eMelika, $4 million eplazini lakhe lephalaphala. Idale lephalamende livumelene izolo ukuthi selizaphatha udaba lolungo lwesibili oluzayo. I-National Executive Committee yebandla elibusayo ele-ANC inqume izolo ukuthi amalunga ayo ephalamende kasoze asekele imizamo yokuxotsha uRamaphosa umsebenzi engenziwa ngamabandla aphikisayo. UThuso Khumalo uyalandisa.
Ekhuluma labezindaba eJohannesburg ngemva komhlangano wekomiti enkulu yebandla le-ANC, osaphethe isikhundla sikanobhala jikelele njalo umgcini ngcebo uMnumzana Paul Mashatile uthe njengebandla abavumelani lalo mbiko njalo bazalaya amalunga leli bandla ephalamende ukuthi awuphikise.
Once the report is taken on to you and parliament is going to debate it, as the ANC, we will vote against it. We will vote against the report, so that was agreed. So we're not going to note the report, but we will not support it.
Inyathelo le-ANC leli litsho ukuthi uMongameli Ramaphosa uzaqhubeka umongameli welizwe kanye le-ANC. Kusho njalo ukuthi uzaqhubeka ncintisa isikhundla sikamongameli ekhethweni lwebandla lakhe lapho afuna ukungena esikhundleni lesi ngohlandla lesibili. Kodwa ke leli bandla lisabhekane lomunye umgoqo kulolu daba, kukhangelelwe ukuthi iparlamente ixoxe ngalo mbiko. Amabandla aphikisayo sekubeke kwacaca ukuthi azavotela ukuthi umongameli Ramaphosa ethulwe esihlalweni ngalolu daba. Kodwa ke uMnumzana Mashatile uthi ibandla lakhe elilamalungu amaningi ephalamende lizaphikisana lokwemukelwa kwalo mbiko ephalamende. Njengoba isemaningi amalunga e-ANC asekubeke kusobala ukuthi afuna umongameli Ramaphosa ehle esihlalweni, sekuloku esabela ukuthi abanye balaba bazagcina bevotela ukukhitshwa kwakhe ephalamende. ilunga le African National Congress njalo ngumsekeli kaMphathi Ntambo ogatsha lwezokuxhumana umnumzana Philemon Mpulane uthi uyamukela lelinyathelo elithethwe yikomiti enkulu yebandla le-ANC.
The report is basing its findings and recommendations on speculations, on innuendos, on hearsay evidence. This report has been discredited. When members of the ANC go and vote in parliament, they must vote and reject this report.
Kodwa ke linye ilunga le-ANC umnumzana Carl Nias uthi uMongameli Ramaphosa akasafanelanga ukuqhubeka ekulesi sikhundla.
He has a serious prima facie case to answer. Ramaphosa now must answer that case. He must not drag the African National Congress and our country into the cesspit with him. Therefore, he should have had the political consciousness to resign from president of the African National Congress and also as president of the country.
Ukwamanje sekulindwe eParliament ukuthi icho ukuthi uMongameli Ramaphosa uzaqhubeka kulesikhundla kumbe aphume. Nxa bafuna aphume bengaphumelela. Kuzabunjwa ikomiti ezakhangela amacala awetheswayo nqalayo ingathola elecala bese kulandela ukhetho lwamalunga eParliament evotela ukuthi akhitshwe kumbe hatshi. Kodwa nxa amalunga e-ANC angavimba ukumikelwa kwalombiko kusho ukuthi lolu daba luzabe soluphelile ngaphandle kokuthi kube khona abaya emthethweni ndaba. Kusenjalo e-ofisi kamvikeli womphakathi, iviyo labachutshisi, ibhanga lesizwe, lohlangothi lwezemithetho bonke baphakathi kokucwayisisa ngalolu daba. Kati ke bona kabake thuli imbiko yabo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. iNews Day ithi eZimbabwe okwamanje selisenelisa ukuphehla amandla kagetsi ayisilinganiso samachumi amabili lantathu kuphela ekhulwini i-23%. Yikho nje libhekane lokusilela kwamagetsi okumangalisayo. iChronicle ithi uhulumende usichasise ukuba izikolo ziyavunyelwa ukuhlela impadalo yama-school fees ngedola leMelika. Kodwa uthi abazali labo balelungelo lokubhadala ngemali yeZimbabwe ehambelana lomkambo webhanga elikhulu lelizwe. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ninjani balaleli beStudio 7 lapho likhona izindawo ngezindawo. Libingelelwa yimhlanhla mahlango sekutswana Francis Chauli ekhambela mama namhlanhla lonkosikazi wamampofana lwendevule lapha sathulani lomalume Mpholo Ngwenya lojabali Ngwenya lonkomo RJ ngitiseliqedile kulima yini umbe kuphisalima. Ngithi ngiyabonga yimhlanhla mahlango sekutswana Francis Chauli. Amen.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. I-3PC bothi ma abantu besikhuluma ngayo ngokuthi ingumthengisi ya. Ibolalela. Thina mina ayikhona thina. Ngihlala ngisithi mina i-3PC lezano into yinye. Iyali 3PC. Nanku iphiwe ama 40,000 izano ayizange yangena ebantwini bayo yabatshela ukuthi iphiwe izano. I-3PC isithengisile sekuyi one party state izalo ne-3PC sekuyinto yinye. Yona le nto engihlala ngisho. So a-3PC selithengisile ke. Ayi bonani okunye, bonana omunye umuntu kumbeni nidele luchamisa, kumbeni nifuna omunye mhlawumbe onesithunzi. Kulo uchamisa ngoba uchamisa vele nami hayi uchamisa ngathi umfana wenkomo vele ngathi hayi uchamisa kalazithuzi hayi usifananela ngomfana wenkomo nje hayi funa nomunye mhlawumbe lifake ukhakhayo soludala umncube mhlawumbe lifake umuntu osemdala uchamisa childish kakhulu. That is why abantu bake vele sebesiya join izalo sokuyinto yini.
Kuluma losifanda kule Botswana enye indaba emangalisayo kwelakithi indaba lesaphotwa ngabantu abathi uhulumeni uright mayenika amaparlament imali, kodwa mina ngokubona kwami uhulumeni kakho right ngokunika amaparlament, ngoba vele bona amaparlament abasebenzi umsebenzi wabo abawuqhatshelwayo wehluleka ngoba belandela umbuso wobusela owahulumende wabo. Ngabasebenza umsebenzi ngabavumanga ngathi uhulumende bahlale bemtshela iqiniso ngabahola la imali le abayinikiweyo ema yona leya kuthiwa bayibolekiwe kasiyokubolekwa lokanobusela futhi obunye obenzakala ebavala futhi ukuthi bengasebenzi umsebenzi abayiwo abawuqhatshwa bamele abantu, but abantu akukhanya ukuthi babamele ngani wakati ilizwe liyahluphiwa uswelakala iqiniso amaparlamenti ukuthi bakhulume iqiniso betshelane uhulumende wabo ongumnankagwa ukuthi lokhu kuwrong lokhu akurong into abayimeleyo mntu ababuqhatshelwa, but bayakwehluleka basebenzela ibantu ivina le mali loba beyibolekile akula nto abazazenzela yona futhi bazayidla nje ukuthi iphele lezimo zalo ukuthi bayibhaze kube nzima futhi kanti bese bona ukuthi vele bayehluleka amaparlamenti angikhona imigwaqo abahamba kiyo khona bebesiya emaphandleni ayihambeki labo mhlomboni lokho waba ngupharlamenti uthiwa umelene zemgwaqo wathi wathi akula mgwaqo asazi ukuthi abemelene ukuthi imigwaqo ningekho. Imali ezibabhinengi le mali yama-tollgate okuthi ngayiyalungisa imigwaqo, kodwa konke lokhu akwenzakali.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, akunankinga, konke kulungile, umomo umi kahle. Hayi, abantu bepinda bengakhali kakhulu, abantu bepinda bengakhali kakhulu izano lama strategies amanene. So osibanda bathola iloni ye $40,000, then maye bebanikeza imali $40,000, kodwa wena just a human being wahamba usithi uyadinga iloni uyayincitshwa, noma ungathi udinga iloni ye 1000 bayakuncitsha. Manje lapha bayeze iproblem enye abantu abangayinanzeleliyo. Bonke ama-MPs athola imali bona babheke emalini enaleyo abalokuzekiyo abayitholileyo. Waqalisa le nxushunxushu, then you can't speak too much ngoba lwana umuntu uzadiletha imali yami. Uyabona bathetha imali yobusela, phela imali yobusela le.
Salibonani, salibonani kustudio 7, niyalibingelela lonke. Thanda ukulibonga ngenhlelo zenu elisinika zona, indaba ezimnandi, indaba ezimqoka, indaba ezisitshela iqiniso, hathi la mangawezane esiwathola lapha eZimbabwe lapha. Into yokuqala, ngithanda ukubonga ubaba uGawule okwakuqala ukuzwa ubaba uGawule esola ibandla lakhe lezanu PF ukuthi into eliyenzayo sibili hayi imbi kakhulu, imbi. And futhi khonapho ukuthi kunjalo izanu ivele yasibulalela abafowethu, into yokuqala. Okwesibili, yasibulalela umkhonono. Okwesithathu, isibulalela ilizwe. Dead sinje sabantu abantu baphetheya kwamazwe kungenxa yezanu PF. Mina ngisisakhamisi eCountry Park lapha. Lapha sithwele ezimo eCountry Park. Mina nde over 12 years ngihlala lapha eCountry Park. Akula ntuthuko ukuthi ngingabona abantu bezanu. Khathesi ubaba uJoseph Chulu onguye usosiphathamandla wekhosonti yami nami bayala ukuthi babuye emhlanganweni sizobacha ngezenzo zabo abazenzayo. Kabafuni ukubuya, lo council wakithi is dragging its feet, kabafuni ukumele egcikeni. Ama-bills are very high, pho banje bathi abantu bathini umela kuvele sebesidlala izanu. Kodwa bananzelele ukuthi umnyaka ozayo iyeza, sifuna ukukhipha zonke izinto ezikhona kulindlu lesizithanyelele phandle. Siyazikhipha zonke kanye labo bonke labo bakhona. UJB la ubekhona lokuthiwa uJB qhalaqhala izanu PF, ubuya lapha ezozivala amehlo ubethembisile ukuthi abantu abuzababisa bazokhuluma into yona le abayiyo yona into yasebenzile kuzakhamiza eCountry Park. Kuvele kungamanga konke lokhu, asibafuni njalo futhi kasifuni umuntu oza ukuthi khona ulibandleli le bazosimela lapha. Thina sisifuna ukuzifakela thina umuntu ongowethu, thina izakhamiza lapha eCountry Park. Kasifuni iphathi lapha, sesithwele nzima, sithwele nzima lapha eCountry Park lapha. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi abalwela amalungelo entatheli zindaba sebechotoze uhulumende wakwele Burkina Faso ngokuvala umsakazo weRadio France International esithi wethule udaba lwamanga ngemizamo yokumgenqula. Umsakazo munye uthi njalo amasosha kahulumende akwele Ethiopia abulale abahlamuki bohlobo lweTigray ababebotshiwe bavalelwa ejele nyakenye ngolwezi abangamachumi phose alikhulu. Kwezemidlalo, iMorocco izanqikilana leSpain namuhla emdlalweni weWorld Cup wokudinga amaqembu awokugcina amabili azangena kusigaba samakota finals. IPortugal yona izadlala leSwitzerland. Amaqembu angene izolo iBrazil yona ebhaxabule iSouth Korea nge 4-1 kanye leCroatia yona enqobe iJapan nge 3-1 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Amanye amaqembu asekuma-quarter finals ngathi Netherlands yona ezadlala le-Argentina kanye le-England ezanqikelana lentshantshu zeFrance okuyizo eziphethe inkezo yeWorld Cup. Sixoxelo landela limidlalo uTim Moringayo.
Sike sachazeka lathi nge-World Cup le sicabanga lathi ukuthi ama-team e-Africa abeza nqoba engene lawo kuma-knockout stages, quarter finals, njani njani. But sibona ukuthi ama-teams ethu e-Africa lokhu sisesigabeni lokuyi-improve i-technicality yethu. Ngoba sibona i-mentality yethu la isifikile khona ngapho okulama team manje nge-England, Brazil, yadliwa iCameroon, iSenegal, iChile, iEcuador njani njani. But sibone i-England inqoba iSenegal ngendaba ze-technicality lokusebenzisa ama-chances abo bathole wona. Bathole 3 chances bahle bahlohla khonapho, but iSenegal ibile upper hand. So sesikhangela sesiyaphambili lapha, ngibona iMorocco layo yiyo esithemba ukuthi izaphakamisa iflag yeAfrica idlala leSpain. Sibona ukuthi amaplayers amaningi aweAfrica asedlalela amaqembu overseas. Kungathiwa sokunceda ngoba italent langikhona kungathiwa selilingene. But sokusela okuncinci ukuthi amacoach yethu eAfrica ancedise ama players to be very efficient mase befike phambili duzane kwama goalkeeper or ama goals. So mina mbona iMorocco leSpain khonapho lami ngisupporta iteam yeAfrica, but siyakwazi ukuthi ama technicalities azasincindezela. Hopefully iMorocco izasithabisa.
IPortugal leSwitzerland zona ubona zidlala njani?
IPortugal leSwitzerland izindala zombili, ngoba sibona iSwitzerland ingene kuma round of 16 lapha kube kungasolula, but sibone labo bezama ukuthi bangene in the last minute besebenzisa ama players labo njengo Imbolo ovela eCameroon but usedlalela iSwitzerland, yiko kubancedileyo. So khonapho mbona ngantha iPortugal ngoba ngeexperience yayo lo Ronaldo ngantha abaza kuyela phambili.
Iwapi amaqembu obona enqoba kuma quarter finals njalo ekhuphukela kuma semifinals?
Ama quarter finals laba sibona ama teams anjenge England versus France. Hey, lapho kuyahanjwa lapho, angiboni ngathi izaphela singama penalty njalo nje. So hayi, iWorld Cup le Qatar ngibona ngathi it was one of the best lami ngiyibonileyo.
UTim Moringayi ulandela imidlalo yeFIFA Soccer World Cup. Kwana le mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na. Asipeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untunga milinkomo lichone kuhle.